VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba ezifana
Air Voice of America sisakaza kuse Washington DC.
Elingali tshana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 7 Ntulikazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho lobudlwangudlwango sebusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo.
So-ke abantu abasakwazi baqonda i-council iyazama ukuletha ibhawuza, but amabhawuza akhona ashoda njengoba kuthaya idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga.
Izakhamizi zelambo duze lewange ezilima ingadi ezithelelezelwa ngamanzi womthombo zikhala ngoncedo lokuvimba indlovu ezingena engadini.
Nangamanga akulayite eshayo lapha, into zonke loko zikhona phaya akulayite ehlileyo, so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo.
Intengo yempahla ezitolo obekuthiwa isiyehlile ibikwa isiqala njalo ukuqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho ezagejwa endaweni ezithiyeneyo edolobheni leli. Lobudlwangudlwango sobusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo. Umanisipala wakobulawayo uthi kukhona ukulungiswayo okubangele ukuthi amanzi avalwe kusukelwa ngolwesibili. Ubekukhangelelwe ukuthi ayavulwa lamhlanje kodwa kwehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Selapho sekathe sesile from Tuesday besingelawo amanzi, kodwa bekule sithembiso sokuthi kulezinto ezilungiswayo yi-council. I-council yathembisa abantu ukuthi amanzi azatholakala ngesikhathi amanzi wathole kusasa ngendlela ababesitshele ngayo, kodwa sikhuluma kanje amanzi lawa abuyanga. Sokuphume inye futhi inotice ethi yona amanzi azabuya namhlanje ntambama, kodwa sikhuluma kanje amanzi akabuyi. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi, umumo wamanzi usomubi, abantu bebengathi bayabekezela, kodwa-ke siyananzethi izakhamizi sezile kwazi kwenela ngoba kwezinye indawo akula mabhoholi. But esikunanzele uhlupho kakhulu ukuthi lapho kula mabhoholi khona amabhoholi asekhulelwa amaningi nxa ugotshoza amanzi asaphuma. So-ke abantu abasakwazi baqonda i-council iyazama ukuletha ibhawuza, but amabhawuza akhona ashoda njengoba kuthaya idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga. Ukuthi sibili, nxa engasabuya ngokwalamhlanje sibona sibili ukuthi hhayi, abantu bazaba lohlupho olukhulu lengozi yemikhuhlane ukuthi sihlasele, sibona ngathi imasinya singahlaselwa njengedorobho.
Amagetsi wona-ke?
Amagetsi yilo futhi uhlupho olufanayo. Amagetsi kona selesikhathi, ngoba nxa ngikhuluma kanje i-problem isibalayo ukuthi nxa kungela manzi amagesi layo ukuthi ahlupha abantu bezama ukuthi nxa bethela amanzi bayadinga entambama ezibhoraneni, kodwa kathesi kuyabe kumnyama abantu begotshoza sebunyameni ngokuthi amagesi abona abonakahle. Indalo-ke ehamba uthola amagesi asuka ngo-5 ekuseni azabuya ngama-10-11 ebusuku, edonse u-5 ekuseni watha u-5 wantambama kuze kwedlule kuza ama-16 hours. So-ke umumo wamagesi hayi lawo mhlanga, izinto zimbi. Kwesikhathi sibili uyahamba edorobheni uzibona ungabe usekhaya, and khonoko siyakubona ukuthi impilo zabantu sezisengozini, ngoba siyakwazi nga amagesi engekho izigebenga suka zithatha i-advantage yomumo. And ungananzela futhi sikhanya ngathi bona amagesi zesa ayizwakali, khanya ngathi ayilampo engile ebambekawo ngamagesi. So-ke hayi, umumo wethu mubi, abantu bathole kanzima basakwazi baqondela.
Sesike saxoxa labanye abathi bona sokulabontanga ababhadalisayo izakhamizi ukuthi zingene emzileni. Suke wahlangana lo dubo olunjalo na
emzileni wamanzi?
Ye,
lelo liqiniso, ngoba izolo ngithole i-complaint esuka ku-ward 26. Ngafonela ukhansila, ngamtshela ngakho ukuthi kulalolo hlupho ukansila ngaze ngamtshela lesigolwane sakho ukuthi bathingathi so ke kodwa lapho bengabhadalisa ukungena emzileni bekubhadaliswa abantu besithi hayi isigolwane lesi sise-ereni yethu so ngase likuya lapha lelivela kwezindawo bhadalani namhlanje futhi ngike ngathola omunye umbiko abanye abantu abathi kade sebechotshiwe kuthiwa indawo ichapha umgwaqo ngoba isigolwane singali kwenye iwadi kona bekulenye iwadi so umuntu angathi angingayifunika amanzi lisibhadalane so ke umolo wendaba zokuthi ngawumumunje abantu abagangileyo bathatha i-advantage yalokho but liqiniso sithi bakhona abanye abantu asebedibeka ngawo usebenzi besinga bebhadala intengo yokuthi bathola amanzi leyo liqiniso so ke ugango khona kodwa besitshela abantu ukuthi nxa behlale enzenjeya lezo lanjenge zakhamizi abasazise singethisane lama-councelors even lamapolisa singethisane lawo ukuthi kulo muntu ogangayo ngoba amanzi awufanele angathengiswe lathatha izibhorane kufanele abantu bayathole for free njalo kungela ndaba ukuthi vela kuyiphi iwadi kambe nxa ngihlala khonapho ungcele 200 meters away kule sibhorane ngiyaqonda khona lapho eseduze akula muntu onganginika iqhala ukuthi usuchaphele ngale kwenye iwadi sibona ngathi ugango okuphindiweyo lo
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Intengo yenye impahla izitolo ebisehlile ibikwa isiqalisile njalo ukukhwela kwezinye izitolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokwehla kancane kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe phansi kwexhakela lomthetho i-statutory instrument. Ezinye ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi okuzabangela ukuthi intengo yezitolo ingehli ngesilinganiso esibonakalayo ukuthi intengo yamafutha ezimota ilokhu ingehlanga. Sixoxe lo kansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo obekobulawayo lamhlanje.
Hayi, uyehle engqondweni la ngamanga. Akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona pha akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka yeza mnumzana so nabalaleli bayavuma ukuthi khona akula into ehlayo
kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo
akula ibehlileyo bachamba amanga yazi into eziyenzakalayo kulezi nsuku ukuthi khona abantu batshengisa ngathi khona into ziyehlile kodwa zingayehlanga akula lento ehlileyo lapha into zonke ziloko zihlupha abantu abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo so ngazi uhambe ku supermarket iphi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqhambela amanga lapha izama ukutshengisa abantu ukuthi into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushota
into zigcwele every supermarket that you can go kugcwele but into ehluphayo ukuthi khona akuyehlanga intengo yangikhona iyahlupha uyabo so akula into ehlileyo la kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi isuku eHarare ngisiya koBulawayo ngifake i-full tank i-full tank yami ingikose $425 so nxa muntu ekhona $200 uya koBulawayo yini osuzuhamba but mina ngithele $425 RTGS ngisiya koBulawayo so akula into zinzima emuntwini nje emuntwini makhaza into zinzima mntakamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi khona umnumzana umoyo empilo wesakadona ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiye koBulawayo sengiyathela enye i-425 ukuthi ngiye koBulawayo which is $950 to and from Bulawayo uyabukhona malini ke
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila womuzi weSouthern eHarare obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Mina kusika ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu esitafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu.
ngoba ikhinga yelizwe leZimbabwe yipolitics, izabulisa ipolitics. I-economy iyabola nje ibolisa ipolitics, ungalungisa ipolitics konke kuzakhona.
Singaqedi isikhathi siloke sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Hayi mina ngisakuthendi lokho, I'm sorry to say it, mina ngisakuthendi. Kade kwakhulunyiswana umgabe wakhulumisana loNkomo kaVusintyanga, umgabe wakhulumisana loSangirai kaVusintyanga.
Kusuke umvulo kuhlelo lwethu lwekuseni ngo-half past six. Sizalethulela uhlelo lwethu lapho esizaba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kanti vele kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lengqubela phambili. Lalelani uhlelo lwethu lweviki yonke lapho esizaxoxa khona lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuze kube lengqubela phambili elizweni.
Umango welambo usesigabeni esikundawo eyaziwa ngokungani kahle kwezulu, u-Region 4. Kodwa izakhamizi lezi seziguqule ugwadule lwaba yindawo elamadlelo aluhlaza. Imisebenzi iyasilela ngapha, indlala isidla ubhedu osekubangele ukuthi inkulungwane zabantu emadolobheni kunye lemaphandleni ilizwe lonke jikelele zidinge uncedo lokudla lumnyaka. Kodwa izakhamizi zelambo ziyenelisa ukuthola okokuxotsha umangoye eziko ngokulima imibhida etshiyeneyo ikakhulu matamatisi. Omunye wabalimi ngumnumzana Bota Chuma kesizwe echasisa ngendubo abadibana lazo.
Engadini of late I think ama challenges silawo ngokwamanzi le fence. Nxa ngikhuluma ngamanzi, I mean we are digging ama wells instead of today ama pumps. Abana singathola uncedo where we can get some pumps to pump water ngenxa through solars or so forth or so on, ukuthi pump amanzi abantu bethelele easy. But you are dig, you are wenza ukudika ama wells, we dig them then start watering amagaba.
Umnumzana Tedious Nyunyu Ndlovu laye ngumlimi wekapata.
Uhlupho esihlangana labo luhlupho lwendlovu. Indlovu ziyasihlupha ngoba ngani ziyabuya zinyathele ifensi yethu ilimale. Ikanti uyibisele ifensi yakhona abasincedale, uyibisela abakho, imali yakhona vele ifensi ayisathengeki. I-diamond mesh leyiye sisebenzise ukufensa lapha ngesikhathi sabo September, October, November. Itamatisi siyalilima kakhulu, libe le market enhle kakhulu, imota ziyangena. Noma nje silohlupho lwe dust rot yakhona le, kodwa ama customer akhona ngoba sithengisele ipolosi, iwange, ibhinga le kamatisi enxele ngithi ngelulelupane lulawayo ithanzi bayangena bezothenga amatama. Imali iyasisiza kodwa njengoba imali yakhona ingasilamkanshi, imali yakhona siwile vele siba lohlupho la. Indlovu lezi they when the damage they don't pay big and became fire. They just came and assist. Come when they come they tell us I know sizabuya. They don't even give us any help of late. So sengizabuyela futhi ukufaka isigodo futhi.
Yona i-government ke yaliphathisa.
They don't even assist. They say they don't consider us.
Why?
It's not recognized because semachaphozini.
Abanye abalimi ngabamiswa umsebenzi yinkampani emba amalahle ewange Colliery Company. Omunye wabo ngumnumzana Jairo Sivanda.
Ngaphandle kwamatamatisi lomumbu siyake silime ichomoli ya ikhabishi nokunye nje omncane nje kodwa okukhulu kathi osikuthengisayo ngamatamatisi akwasiphilisa sibili kukhanya sibili kuyasiphilisa le ndlela yokuthi ezikolo abantu bayakwanisa lokubhadala ama-school fees.
Ye lo daba esilwenzi engalwenza ngize ngiye edede kumavika amalutshwana asanda kwedlula. Okumanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zika Mike Hobe.
Eyita wola 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 mthwakazo omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Yebo yebo mthwakazo omuhle, isikhathi lesiya sesifikile lapho abatsha abangabakhokheli abadabuka emazweni atshiyeneyo babuya lapha kwele Melika bezofunda indlela bengathuthukisa ngayo umsebenzi wabo. Umkwananzi ngumunye wabo. Asambeni siyoxoxa lo Vusi Muzi siyeza ukuthi ulubona njani uhlelo lolu. Mkwananzi, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila, ngiyathabuka lani.
Hayi la, sithabile sithabile ukuthi usukhona kuhlelo. Sithinta udaba olukhona egudwini, uhlelo lweMandela Washington Fellowship lule njongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo. Wena awusitshele mnumzane ukuthi ukumsebenzi onjani?
Mina ngiyenza umsebenzi esingathi ngesilungu yi-tech entrepreneur. Ngiyenza ezamabhizinisi but ngisebenzisa i-technology ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa kanjani elakayithi masinyane.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Ngingananzelela ukubana kulama-opportunities amaningi. Ngingananzelela ukuthi siyangani siyafanela kakhulu. I-technology yinto esikhona kulezi nsuku, yenza ukuthi umuntu noma ungubani noma uneminyaka wuphi ukwanise ukungena kubhizimusi, ukwanise ukuthi ungene ebhizimusi at a cheaper cost and be able to move faster, ukwanise ukuthi uhambe ngesiphangiphangi. Unlike nxa ungasebenzisa iy'ndlela zakudala ukuthi ukwanise ukuqalisa ibhizinisi, ukwanise ukuthi ithuthuke, ukwanise ukuthi kuthathele isikhathi.
Awungitsheleke futhi usulesikhashana ukuhlelo lolu, ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sekufunda into eziningi but into enkulu esengiyifundile ukubana kwesinye isikhathi thina sicabangile eduzane kakhulu ku-right ye siyakwanisa ukuthi siqalise kungamabhizinisi amancane and lingangitholi kakubi, akulalutho olu-wrong ngokuqalisa ibhizinisi yakho encane but pelakithi ngiyafisa ukubana ngasiyakwanisa ukuthi sibambane labanye. Mina ngidabuka echolojo, oqalisa ibhizinisi echolojo kuphela ku-right but ungakwanisa ukuqalisa ibhizinisi not eZimbabwe kuphela but e-Afrika lomhlaba wonke. Into eyi-one ngithe ngayinanzelela ukubana kwesinye isikhathi sibonele eduzane kakhulu.
Asixoxeni kancane mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Kulabo ntanga ababe kuhlelo lolu bathi befika kwele Melika baze babhekane ngento ethiwa yi-cultural shock ngesikhiwa. Kulo mehluko nxa sesixoxisana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika njalo indlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe, uke wabhekana ngento efanayo na?
Abantu baphila indlela ezijeneyo but mina lapha engikhona ngisendaweni esethiwa iDimoye, Iowa. Bona abantu balapha ngokwabo nje, ngabantu abangani ba-friendly. Mina it's my first time ukuya e-America. The way they drive, ba-drivele esayidini sokudla, ukudla wangkhona kungani kulethukele eliningi, kwehlukile. But into enyanzeleleyo ukuthi abantu abangomama abaningi ngapha bangani bale confidence eningi, awuboni umahluko kakhulu ukuthi hayi kade sokhuluma umuntu ongubaba, kade sokhuluma umuntu ongubaba.
Hayi, siyakuzwa Mkwananzi, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza abontanga amazwi akho okugcina.
Ngiyabonga kakhulu. I-Afrika esikhathini esiningi abantu bayathi thina yithi inkokheli zakusasa but mina ngithanda ukuthi yithi inkokheli zakathesi, ama-business, ama-NGOs konke nasiqaliseni. Cabanga ukubana ungaqalisa into ungayicabangeli ukuthi uyenzela kuphela abantu abancane abakini but asebenzise nini technology, sithuthukise nini i-Africa yonke ijikele.
Hayi, sikuzwile futhi ngiyabonga kakhulu bhuti ungena kuhlelo, ngikhangela uxoxo lawe lapho libuya ngase Washington DC.
Ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uVusi Muzi Mkwananzi omunye ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami, ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Michael, sesilithiya ke izandleni zikaNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, umhlakazi wethu labalaleleyo lababukeleyo. Ngenkeke sikhangele nje ngamafitshane indaba esiyithola encwadini kaLuka chapter 5 iverse ngelika 4 zisiya kuma ku-6. Kufundeka kanje, uthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sihlikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Verse 6. Sebekwenzile lokho bahlobo zenkosi ezithandekileyo, siyahlana namhlanje ngendaba edinga mina lawe ukubana sizikhangele esimeni esiyiso sona lokuthi singaphunyuka kiso njani. Lapha sizokuthiwa uJesu eseqedile ukukhuluma lalaba ayekhuluma labo, wasesithi-ke esebonile ubunzima obabukhona kubo Simon Petro nabanye ababegola inhlanzi bengabambanga lutho, uJesu uyakhuluma nje uthi qhubekela ekujuleni nehlisa amanetha kuze lizuze lokho elikufunayo. Qhubekela ekujuleni, uJesu uthi kuSimoni lalaba abanye zabaqhubekele ekujuleni kokholo lwabo. UJesu uthi lanxa lapho uSimoni esithi sisebenze ubusuku bonke asibambanga lutho, uJesu kazange athi tshintshanini ulwandle, tshintshanini umkhumbi, tshintshanini amanetha, tshintshanini isikhathi elibamba eligola ngaso izimvi, kodwa uthi qhubekela ekujuleni. Mhlobo wami othandekileyo, usuzame wazama izinto eziningi empilweni yakho, zikusinda zisala, uswela umsebenzi, uphethwe ngumkhuhlane, uphethwe lulaka, ucatshulwa ngokuningi, uzondile, ubulawa yindlala, uswela imisebenzi. Konke lokhu usukukhangele wathi lokhu akusasizi lutho, usukuphelelwa ngamandla, ithemba selingasekho. UJesu uthi qhubekela ekujuleni, ngatsho ukuthi utshintshe lapho khona, uthi zihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti kuyini okuswelakalayo. Into eswelakalayo lukholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Njengoba ngisitsho kakutshiwo ukuthi nxa ukudubeka diliza umuzi, thutha idolobho, suka elizweni. Kangithi ukuthi konke lokhu akumelanga kwenzakale, kodwa kungenzakala ngesizathu esizathe sokuthi uNkulunkulu akasekho. Qhubekela ekujuleni, nxa sekunzima usuwenze konke, lahla amanetha akho, atshonise enzikini yokholo lwakho. Lithi ilizwi lakuMathewu 11:28, zanini kimi lina lonke elikhathileyo nenisindayo, mina ngizaliphumuza. Abanye nje mhlawumbe bangilalele basebe semzileni yokudinga amafutha. Abanye bakhumbula ukuthi abantwana bahamba bephethene esikolisi asikho xa sikhona siyadula singalahli ithemba. Ngitsho lelizwe lakithi asiphotheni amanetha, uNkulunkulu uzaliphilisa sibuye sikhohlwe ukuthi sake sangena ekuhluphekeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Jehova Thixo olungileyo, kawehlula oluthoyina. Xa sesikholiwe kuwe, ubumnyama buyaphenduka bube yikukhanya. Nokuswela kwethu kuyaba yinzuzo. Inyembezi zokukhala ngobuhlungu ziyaba ngezentokozo. Sinike ithemba ebunzimeni esikhangelane labo. Ngamunye ngamunye, njengezimuli, njengezigaba esihlala kuzo, sengitsho njengelizwe laseZimbabwe, kuza kusa ngenye imini. Ngoba ibizo lakho lithembekile, liqinisekile, lizobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga jahale zansi, sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngendaba ezenguqu. Iqembu leMelika elabesifazane yilo eliphakamisa inkezo yeFIFA Women's World Cup lamhlanje ngemva kokunqoba eleNetherlands nge-2-0. Iqembu leMelika lidlale kuhle okokuthi kube kuswela inhlanhla ukuthi lingalitheli zibe nhlanu ngemva kokuthola amathuba ambalwa. Akisikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe. IFC Platinum 1, Manica Diamonds 0, Ngezi Platinum 1, Highlanders 1, ZPC Kariba 1, Caps United 0, Chicken Inn 3, Ushuani Stars 1, Herentals 0, Triangle 2, Black Rhinos 0, Yata 0, Dynamos 1, Chapungu 0, Tel 1, 1, Harare City 1, Iwange 1, Lebulawayo Chiefs 0. Qinisela loba kunjani, ibekezela ingoma kaLorraine Maplanka. Isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udubo lokuvalwa kwamanzi kwaBulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.